umkhuhlane we-TB ubhahile okuzwayo kuleli imbangela ukuthi lesifo lwegciwane le-HIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole i-TB kalula. So uzathola ukuthi lapho i-HIV ebhahe khona le-TB iyande ukuba ibhahle kakhulu. So thina lapha eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi i-burden ye-TB le-HIV iphosifane izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela at any given time.
Kahle kahle ubangelwa yini umkhuhlane lo?
Umkhuhlane we-TB ubangelwa yi-bacteria. I-bacteria ngokuligciwane okuncane, yona i-bacteria ebangela i-TB ithiwa yi-mycobacterium TB. Siyithi mycobacterium ngoba yi-bacteria ezivikelayo ngokuba lamafutha amaningi ngaphandle kwayo. Ibisikwanisa ukuthi inqobe amasotsha ethu omzimba ande ukusivikela kwamanye amagciwane.
Ungathi ibamba kakhulu abantu abale-HIV kumbe abantu abaziphileleyo nje abangelalo leli gciwane?
I-TB ibamba kakhulu abantu abale-HIV kakhulu. Kodwa-ke iyakwanisa ukubanjwa ngumuntu ongela HIV selokunye okungabe kumehlisa amasotsha akhe omzimba, okungafananisela i-cancer esidlulele, okungafananisela umuntu oyelatshwa ngamanye amaphilisi okuthiwa ngama-steroids ayehlisa wona lawa amasotsha omzimba. Njalo abantwana abancane kakhulu iloba bengela HIV bayakwanisa ukuthola i-TB ngenxa yokuthi amasotsha bomzimba abengakaqini kakhulu ukuze akwanise ukumvikela emkhuhlaneni.
Welatshwa njani lo mkhuhlane? Abalawo iwapha amazwi ongabakhuthaza ngawo?
Nxa umuntu engaba lesikhwehlela okwesikhathi eside, especially abalegciwane le-HIV, kumele ukuthi aqinisekise ukuthi engahlangana ekliniki labomongikazi kumbe labodokotela, kumele amethe sure ukuthi uscreeniwe. Nxa esescreeniwe watholakala ukuthi kuyasuspectwa ukuthi kuyacatshangelwa ukuthi ngabe le-TB, kumele ukuthi athathwe i-X-ray yesifuba kumbe kuthathwe isikhwehlela sihambe siyekhangelwa kudinga igciwane le-TB. Thina sile nhlanhla-ke lapha eZimbabwe ngoba i-TB yelatshwa mahhala nguhulumende through the Ministry of Health. I-treatment yakhona ikabili okwenyanga ezimbili ezokuqala uyabe natha amaphilisi ayimihlobo emine engu-4. Yona leyo-ke siyithi intensive phase. Kumele ukuthi abe natha amaphilisi nsuku zonke kulo muntu ombonayo. Engaya ekliniki eduze laye aye makishwa nsuku zonke nxa inatha amaphilisi akhe kumbe ngakhangelwa ngomunye umuntu ngikhaya ozabe shayina ebhukwini lakhe ukuthi uyanatha amaphilisi nsuku zonke. Leyo siyithi directly observed treatment, i-DOR. And then nxa isiqedile inyanga ezimbili lezo sengena ku-continuation phase.